thina njengebhodi ye-Southern Region kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana labo ungabe ubonakala khona so umhlangano lowo ukhangelele khona obusibili ubana kuxazulula iindaba zokwezena lezi okwenzakala eMozambique okwenzakele eBotswana okwenzakale lasemauritius nalokho esiukhangelele ukuzenzakala enamibia so njengoba-ke isikhathi lesi umongameli wethu enguye umgcini sihlalo welokuzeni wehlanganiso le esandak bekubalulekile ukubona kwenzakale khona oba akula nto ephalle ombe emahanisayo ne-amis nxa sikhuma ngesikhiwa i-procedure ntingomele ivele yenzakale ubana sikhangelelane sibonisane njengequla elesandak
ye siyawuzwa kakhulu ngegolide siyezwa lapha bancube abantu bayakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo eleZimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo singathi eMozambique sithi eNamibia kule South Africa
ye umhlangano lo wenziwa eZimbabwe okuqakathekile ukuthi kukhangele ukuthi isivunguzane senguquko sesiphephetha ikakhulu khonapha kusadiki njalo futhi kuthi kusenzakala khonoko umuntu uyabe nguye obamba intambo kuthiwa ngumgcini sihlalo kuyikuthi uvele yena laye utshintsho olwenzakala inguquko yakhona iyamethusa kanti-ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi lina mabandla eselihlala isikhathi eside lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu insuku zenu sezibaliwe thina-ke siyawukhwavitha lowo mhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluseMozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona kukhulunywa ngokungenela kwabo lapha ekhethweni leSouth Africa nxa sikhumbula kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela le Mozambique abasiki bebunda bayatsho ukuthi khona kulokungenela kungenela iZimbabwe ngoba ilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile so-ke umhlangano lowo khona lowo kakhulu uyi-litmus test kumbe singathi uyisipimo kuyo izanu lo mongameli wayo
khonapho-ke chuma okwethulwa ngobabuncube uthi umongameli ungazani khonokho ungazani kumbamba ikhonzi la akunjani
mina kamboni ubana ngabe kunjalo usihluphe esisuka sibe lalo yikuthi kona abantu badube ngokuthi kona beqaqanise okabe kusenzakala kwezinye indawo lelakithi lapha eZimbabwe isenzakalo esenzakale eBotswana aso senzakalo singabe simangalisa ngendlela into evele besihamba ngazo khonaphana ngoba yabona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sisithi kona siyinhlanganiso yabantu we are people driven esikwenzayo kuvela ebantwini vele khona ungabona usudivose la bantu abayiwo abawukhethayo abakufaka labo khona khona kumele bekwazi kona isiphetho yikuthi kona bazawulahlela phansi so yibona thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu ihlala ilalela abantu yikho phela umongameli wethu bembiza besithi is a listening president ukuthi ngisele ona uyalalela ukuthi kuhamba njani mobani nxa inguquko ezisenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina njalo akusi-affecti ngoba njalo kuyindlela abantu abayenze ngayo endaweni yabo khona ngayo aveda abantu besithi kona thina siyangenela emakhethweni abo kubesekunzuzi kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo sambona umongameli kathesho eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona fane ikhuluma so abantu besiyafika basomele bethi bona abantu be-UDI imean UDC sebengenela yini ukhetho lwase-South Africa na ayisibo vele khona kuvele kuyinjwayelo eyokuthi bona amabandla azwananayo nxa besenza imihlangano yabo nxa besenza ama-congress abo siyabizana asonto entsha i-DA nabo biza abangani babo sake sabona even umongameli u-HH wasezambia ebiza obaba oshamisa nabanye akusiyo nto embi but ayisiki ukuthi wona uyamsungenele ekhethweni nxa uthi wafika endaweni yomunye umuntu kuvele kona ama-solidarity speeches ama-solidarity visits avele akhona ayenzakala ngesikhathi zonke angazi wayeso kumangalisa ngasho kuyithe esikwenza
baba Ncube vala khonapho ngamafushane
ngiyadana ke nxa nisizwa uba uchuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla belisembusweni embusweni selihlale 50 years kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu bese kumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungena omunye kungalamuntu even one ofile kambe kuseZimbabwe ngabe sokufe inqumbi ezingaki ochuma behlala bedliwa besalela nxa kungathiwa kabaphume isifundo chuma kumele limanga lelisifundo isifundo lonke labakokeli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le 50 years kumele livume uZulu nxa engasalifuni njengoba evele ngalifuni uZulu eZimbabwe.